Inda ikhulumile uMongameli ugcizelela khona lokho okade vele kusaziwa ngabantu ukuthi ilizwe leZimbabwe alihloniphi imithetho, alihloniphi iconstitution, alihloniphi malungelo abantu umhlaba wonke jikelele. Kodwa-ke njengoba sisho ukuthi kabuyeli emuva, lobuyanga lendlala kusoze kubuyele emuva eZimbabwe, lokungahlaliseki kwabantu, lokusweleka kwemisebenzi akusoze kubuyele emuva, ngoba nxa ngabe usuvale inhlansi ezizimeleyo, uvale imisebenzi, uvale intuthuko, uvale ingqubekela phambili, ovala inhlanzi ezizimeleyo uvala intuthuko, uvala ukuya phambili kwelizwe. Yikho kuzakwenzakala lizagalula phakathi kobuyanga, ligalule phakathi kosizi, lingabi lobudlelwane obuya ngaphi lamazwe omhlaba, ngokuba kasoze amazwe omhlaba amukele ilizwe elingahloniphi malungelo abantu, elivala inhlanganiso ezizimeleyo.
Ngaphandle kokulethela uZulu weZimbabwe ukuhlupheka okhuluma ngakho Ncube, amanye amazwe ubona ephatha njani eleZimbabwe, ikakhulu kundaba zobudlelwano? Nxa sisikhangela amazwe afana laboMelika, laboBhilithane, ngitsho layo i-United Nations, ngoba sizwe izikhonzi zayo ezibona ngamalungelo zisithi umthetho lo mubi njalo mnanga kwakamelanga awusayine.
Lokhu kuzakwenza ukuthi lalabo abamazwe omhlaba ahlukahlukeneyo akade becabanga ukuthi bangaba lobudlelwano obungcono leZimbabwe bakubone kahle kamhlophe ukuthi baqondene labantu abangelanjongo yokwakha ubudlelwane obathelwe phezu kwamalungelo abantu. IZimbabwe ifuna ukuthi kube lobudlelwano obenziwa ngentando yayo, obuhambisana lentando yayo engahloniphi amalungelo abantu. Ngakho-ke asoze kube yiMelika kumbe i-EU kumbe i-Britain kuphela, kodwa amazwe ngobuningi baza kubona kahle kamhlophe ukuthi leli lizwe alihloniphi amalungelo abantu, kanti-ke njalo alilanjongo yokudlelana labanye amazwe ngendlela efaneleyo. Kuza kwenza ukuthi ubudlelwano kade bukhona lamanye amazwe buchitheke buphele du ngale ndlela, ngoba phela akekho umuntu ozazwana lelizwe eliziphatha ngaleyo ndlela. Yebo kambe abalutshwane lapha lalaphana, lawo mazwe afana leZimbabwe angahloniphi amalungelo abantu angakuthokozela ukubona abanye besenza, iZimbabwe isenza njengabo, kodwa abaningi abafuna intuthuko, abafuna inkululeko yabantu, abasoze bavume lokho kuzabe kusenzeka eZimbabwe ngemva kokuvalwa kwenhlanganiso ezizimeleyo.